Mhlawumbe okokuqala ukuthi sikhangele inkulumo elethwa ngulo umnumzana uGeza singakhangelanga yena as an individual. Inkulumo ayilethayo iyinkulumo esilayo sonke esiphetheyo ukubana uhulumende kaMnangagwa kunye naye uMnangagwa njenge-individual sehlulekile. Sasuka embusweni kaMgabe seqela kulo umbuso osuke wabanzima kakhulu. So singakhangela inkulumo iqondile. Ugeza njengomuntu waseZimbabwe entitled to raise i-opinion yakhe. Kodwa ngebhadi abantu bezanu ngokubazi kwethu ubana wonke umuntu okhuluma iqiniso ngokungabusi kahle ilizwe uyaqala ukuthiwa uthunywa ngamazwe entshonalanga. Into ekhulunywa ngugeza yinto ekhulunywa ngamaZimbabwe wonke. Okusho ukuthi kambe amazwe entshonalanga lawo alamandla anganani ukuthi angathuma sonke including abantu abadala abanjengabogeza including abantu abadala abasetsholo tshelupane lakithi elwagwelo bakhuluma into ezikhulunywa ngugeza. Unfortunately nje ugeza bebekade bekapula phakathi namhlanje sebexabana sebevela egcekeni kodwa singeke sibathuke thina ngoba bakhuluma izinto esivele sizifuna.
Ye, uyamuzwa baba Nkomo uyakhuluma lapha-ke uba umlalazi.
Into engifuna lapha ngisho ukuba kumlalazi ikubana njengoba esitsho yena ukuthi umuntu wonke ulelungile lokukhuluma akufunayo nakufisayo lokuthi ilizwe leZimbabwe libuswa kanjani, akulamuntu okuphikisayo konke lokho, iZANU-PF ayikuphikisiwe konke lokho, umuntu wonke ulelungile lokuthi akhulume. Kodwa sokusika ngokuthi indaba engikhona uyibeka njani. Njalo nje uma sizikhangela ukuthi ungabe kulamanye amacala akhona ekuthinini ekukhulumeni kwakho usudala icala ngendlela wona osuzama ukuthi ulungise ngayo leyo ndaba okufanele ukuthi ilungiswe, ungabe ungasuthiseki. Kodwa ube sokubuya ukuthi sungenisa imbuka yomkhokheli welizwe, sungenisa umkhokheli welizwe, sungenisa ibandla, sukhuluma okunye okuyizinto okuyibana nxa usiya ku-constitution ngale wena wedwa uyakubona ukuthi lokho esengikhuluma lokho kulakho ukuthi kuphambanelane lesisekelo sombuso. So ngaleyo ngingathi mina engakutsho ukuthi uma abantu beyibo abathi khona kumbe amaposta abagcina umthetho besithi lapha omunye soqambule umthetho akube ngaleyo ndlela. Angithi bona be-opposition bajabe ukuhlala becomplain ukuthi abantu be-ZANU-P F ngababutho. I-ZANU-P F sizama uku-investigata, ngingathi i-ZANU-P F amaposta se-investigata ukuthi kulo muntu osephambanisile osekhulume lokhu lalokhu. Sesithatha njengokuthi nxa uzathi akube lo mvikela ebantwini. Ungama yini wena ongowesembusweni ukuthi okhuluma ukuthi awube lomvikela abantu bawathayo ungavuma yini awuzuli?
Ye, khonapho-ke baba Mlalazi ngena-ke sizoduthini ngokwethula Nkomo.
Ngebhadi-ke ubaba Nkomo ukhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuba niinto emmotivethayo kuyini. Umnumzana uMnangagwa ulethe imuli yakhe labantwa bakhe phambili kuhulumende. Ngokubafaka kuhulumende Nkomo usesitsho ukuthi singakhuluma ngabo. Njalo abantu bakaMnangagwa bayadla bayasuthu ukudlula bakho wena. Kuyini okwenza badle, njalo kuyini okwenza baqakatheki kakhulu ukubana baphiwe izikhundla kuhulumeni. Yiyo phela le ethiwa yi-nepotism, kodwa le ivumela kuzanu lina ngoba lihlala lingabantu okumele baqhakeze kuphela. That's number one. Okwesibili, amapholisa why efuna ukungenela endabeni zombangazwe uma sekukhulunywa against uMnangagwa. UMnangagwa ayisuye yini ohambe thethisa abanye. Ngiza kukhumbuza mnumzana Nkomo mhlawumbe ezinto ziyakweqa. Kulo mnumzana othiwa nguMonzola komnye umnyaka wake wathi uMgabe ngundofa ofida ngegazi labantu bambopha bamsenkantolo. Indaba yaze yafika e-constitutional court. I-constitutional court yathi hayi lina bantu ake lisuke la lihlala lithethisana ngaphandle khona ngale alizake liletha abanye abathethiswa nguMgabe ngoba thina njengekhonti siyazi ukubana uMgabe kasogobling angazi mhlawumbe yakweqa leyo nto. Kodwa-ke ngenxa yokubana kule abuse of power namhlanje uGeza usengumuntu omubi. Uma uGeza ubekhipha uMgabe kunye lamaoveteran amanye ube ngumuntu omuhle nxa esesithi uMnangagwa akahambe ngenxa yokuthi wangena ngodlame embusweni kuzavela aphume ngaleyo ndlela angena ngayo. Hayi kathi baba Nkomo why lisilile selective memory kangaka?
Ye baba Nkomo ngena kulapho uphosele ukugcina.
Baba Mlalazi ukhanya noma kulento ongayidobhiye lawo ekweqayo njalo ekukhuthayo mina engikhuluma ngakho zindlela ezokuthi uyisekelo sombuso sithi ungambaniseli wawomgaba ungambaniseli wathintini. Mina ngikhuluma ukuthi uma umuntu sethe wabuya kuyikuthi ofanele ukukhulume ikakhulu sigana ngokukhokheli ufanele ukukhulume labo ngendlela enjani. Njalo wena nxa subuya la kubandla elezanupf ibandla lezanupf lilesisekelo salo futhi ukuthi uma ubaba ugeza ebala laphana uyakwazi ubuye ngendlela engayisiyo. Yikho kuthiwa lama-congress kulapho ukhuluma khona izinto. Ayibona namhlanje osokubuya omlalazi la ubangelele ezintweni zethu